Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 19 lwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyangizwa ukujabula kakhulu ngokuthi umhlangano kade susa ezikhwameni zabanye abantu. And wonke umuntu kade singasela themba lokuthi ukuba emhlanganweni kutshoni kuye. Ngothathi susuba nje ngamakhala ngabanye abantu.
Idale laphezulu ebandleni lezanu PF Central Committee selincume ukuba umongameli Robert Mugabe axotshwe. Isikhundla sakhe sithathwe ngumnumzana Emmerson Mnangagwa.
Isisekelo sombuso sithi sona yena owayengu acting president engu vice president enguye ongena esikhundleni nxa upresident esengasela sikhundla sobupresident. Yikho kushisekelo sombuso.
Sekuzaba lengxabangxoza kwezombusazwe ngoba isisekelo sombuso sithi nxa umongameli welizwe engasuka esihlalweni ogcina ukumbambela isikhundla nguye othatha lesi sikhundla, kodwa umongameli Mugabe engasuka kuyabe kungela umsekeli wakhe. Izakamizi zakoBulawayo zihlangane namhlanje emini eCity Hall zizothandazela ilizwe leZimbabwe kulandela izehlakalo zakuviki yonale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inyathelo elithethwe lidalela phezulu eleZanu PF Central Committee lamukelwe ngenjabulo ngoba selinqume ukuba umongameli Robert Mugabe axotshwe ebandleni isikhundla sakhe sithathwe ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Njalo okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Bekutyatshulwa kuhaywa ingoma ebeziphakamisa uMnangagwa osebekwe esikhundleni sokuba ngosaphethe isikhundla sokukhokhela iZANU-PF ethatha izikhundla zikaMugabe. Idale linye lithi uMugabe kumele achiye umsebenzi wokuba ngumongameli welizwe kusiyafika imini yangomvulo mhlaka 20 lwezi 2017 engehluleka ukwenze njalo. Ophethe isikhundla sokuba nguchief whip waleli bandla edale lephalamende kuzamele aqale udaba lokususwa kwakhe kulandelwa isisekelo sombuso welizwe. Ngasikhathi sinye leli dale liphinde laxotsha umsekeli kanobhala jikelele ebandleni umnumzana Phelekezela Mphoko obekwa umlando wokukhankasela ukukhethana ngemihlobo, iy'nkulumo zokuthuka kanye lokusekela nalamasela. Okhethwe ukuba akhokhele lumhlangano lamhla engumgcinisihlalo umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Obert Mpofu utshengise uyijabulela impumela yalo mhlangano.
But into yonke lesikhathi sayo asikuthi khona kuphuzile bro and yenzakala ngendlela ezifiswa and uNkulunkulu intervenile lapha.
Umpo futhi lesi kumele kube yisifundo sokuba kungamelanga babukele nje into zisonakala.
Ngiyangizwa ukujabula kakhulu ngokuthi umhlangano kade susa ezikhwameni zabanye abantu and wonke umuntu kade singasela themba lokuthi ukuba emhlanganweni kutshoni kuye. Ngothathi susuba nje ngamakhala ngabanye abantu.
Inkokheli yeZANU-PF ekuleli dale engenela umhlangano owenzelwe esigodlweni seZANU-PF ibalisa unkosikazi Anna Moyo wakoBulawayo olilunga laye leCentral Committee.
Okwenzakalayo thina abanye kusikhulule ngoba iparty ibingase your party bese kuyinto yabanye abantu igrouping eyabantu be-G40. Umhlangano kungasekho mnandi.
Unkosazana Daphne Jange ngomunye wabasakhulayo obese kuthiwa kabaxotshwe ngoba badelela umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni wokuhlangana labontanga owenzelwa eWhite City Stadium koBulawayo.
thina sivalelwa kutwa ya undermine the authority of the president singakwazi ukuthi eyakhe yena kuyabe ngama undermine yini ngaye thethisa kangaka ende ku ewhite stadium sasibizwe sitwa ama youth kumele abe ezwakala ukuthi alama problems bani in the province. For example, koBulawayo ama industries wonke avaliwe ukuthi those are the some problems, some of the problems that the head of state can address, but kwatshintsha iprogram azositshengisela ukuthi iprogram ekaagress ebuye ezositethisa.
Bakhona abaxotshiweyo kuleli bandla ababalisa omnumzana Ignatius Jombo, Jonathan Moyo, Patrick Juwao, Sevia Kasukwere labanye ngezizathu ezimbalwa. Kunqunywe njalo kuba bonke abaxotshwa kuleli bandla ngesikhathi uqhutshwa umhlangano weCongress ngomnyaka ka-2014 babuyiselwe ebandleni lakuzikhundla zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iningi lamukele ngenjabulo ukuxotshwa kukamongameli Robert Mugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe lezinye iziphathamandla ebandleni leZANU-PF. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngemva kokwamukela umbiko owethule ngabezindaba unobhala jikelele obona ngezemithetho ebandleni leZANU-PF oyenzelwe eHarare ukuxotshwa kukaMugabe labanye bakhe, kube lenjabulo enkulu phakathi kwabantu beZimbabwe. Abantu bathi uMugabe nguye okade ephambanisa umnotho welizwe ngemithetho yakhe engavumeli ukuthuthukiswa kwawo. Abanye njalo bathi amacala akhe awadalayo kwezombusazwe anjengombhuqazwe, igugurawundi, kufuze awathonisiswe njalo agwetshwe. Umnumzana Phineas Rubawo ohlala eHarare uthe nakala ndaba nanxa uMugabe engafakwa ejele ngoba waphambanisa abantu abaningi.
Alo umntu lowuka kake ehambe kujele because abantu abaningi badisappear lapha, so kumele ehambe kuna beyond sales na zamthanda zamfuni let there be justice ukuthi ibe ifakwe lapha eZimbabwe.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Pascal Sibindi uthe loba nje owenzakalayo engakuthandi, uMugabe usephelele ngumphako nanko phela inkulungwane zabantu bezigcwele emgwaqweni zithi akahambe.
Nakonke lokho okwenzakalayo mina ngikuthandi. Of course ngiyadaba ukuthi abantu bonke abasafuni uRobert Gabriel Mugabe as a dictator, but thina sesifuni ukuthi thina ama-youth sizibantwana abancane sesifuni lathi ukuthi thina sibe le leadership yona ezophumalayo kule inye ilizwe iZimbabwe yethu.
Abantu abaningi bebejabula izolo begida betshaya ingoma begiya ngemva kokuxotshwa kukamongameli Mugabe kubandla leZANU-PF lapho izicinti eziningi bezithi akahambe. Kodwa namhla idala lomthetho weZANU-PF ele-Central Committee selimxotshile labika ukubana umnumzana Emmerson Mnangagwa kufuze athathe isikhundla lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Isisekelo sombuso welizwe sithi nxa umongameli welizwe engasuka esihlalweni owagcina kumbambela isikhundla nguye othatha isikhundla sakhe. Kodwa nxa sikhangela udaba lweZimbabwe akula msekeli kamongameli ngoba bonke baxotshwa. Obekho ukuthi akulamsekeli kamongameli welizwe oseze ongathatha isikhundla nxa umongameli engachiya. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Roger Eric Joyce Ngwenya.
Isisekelo sombuso sithi sona yena owayengu acting president engu vice president enguyo ongena esikhundleni nxa upresident isengasela sikhundla sobupresident. Yikho ukuthi isisekelo sombuso lokho kuthi ukuthi umbhoko njengoba nguye engu vice president kuthi ukuthi nguye ofanele angena esikhundleni kathesi. Abanye bazakuthi hatshi umbhoko wakhona wayefakwe esikhundleni yiZANU-PF loMugabe bakuthi sekochiwe, kuthi ukuthi akusatshola lutho ngoba akusela vice president okwakhathesi.
Kukhona yini okungenziwa?
Right, amabandla aphikisayo anje thina sithi sikhangelene lesi singathi ngesiqwa i-constitutionalism, isisekelo sombuso kuza phela ifane ilungisiswe kathesi ekuqalisiyeni ukuthi kulungisiswe ukuthi nxa umgabe engasekho esikhundleni ngubani oyabe phethe intambo zakhe, ngoba ukuphatha intambo zikamgabe kathesi yikho okunikeza umuntu isikhundla sokuba ngu-acting transitional president. Asingeke sikhangele uMpongo ngoba uMpongo iyabe sekhothiwe laye. So asiboneni ukuthi awuzanikwa isikhundla sokuba ngu-acting president kathesi ngubani, ngwethu esikhangelane laye.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje, uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Dlovu, isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, ukuthi sizwe imbono yakhe ngokuxotshwa kamongameli Mugabe kubandla le-ZANU-PF.
Siyathokoza ukuthi i-ZANU-PF ke le-army lapho bonke abantu beZimbabwe sibehlabela ingoma esasiyihlabela thina ukuthi Mugabe masigo, Mugabe kahambe. Okwesibili, sine-caution ethile ukuthi le-presidency yokuthi amasotha kube yiwo akukhiphayo uzayenza ukuthi kusasa nxa sovelini ibandla ngesingeni lamasotha enza okufanayo ngoba kathe sesithole isupport.
Kuyikuthi umnumzana Mnangagwa kube nguye oba ngumongameli welizwe, ubone ingani umnotho welizwe uzaguquka na?
Sibone ingazathi-ke ufundile amaphutha kumgabe uzayengeja international community kubile kubene yilizwe eliphila lamanye amazwe singaphilisi sodwa, ngoba kathesi saphuma kovela ngamazwe aphandle kuhlanganiselo Commonwealth sifisa ukuthi kuvuselelwe khonokuhlala kuzenza ukuthi kube le aid ethile esingayithola yaphume-ke kufonywe i-National Transitional Authority kube yiyo ezalungiselela-ke ukhetho kwenza kungase siye ekhethweni sihambe silingane amabandla wonke ozombusazi. Sakuthokozelela khonokho inkulumo zikhona ngakho khona lokho kule issue devolution of power.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, isikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, ubekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Silokhu sikudaba lunye, umqoqi wenhlelo kubandla le-MTCT, umnumzana Bednico Bebe, uthi lanxa ibandla lakhe lingakahlali phansi ukucubungula lolu daba, kusobala ukuthi kuningi okungalunganga okwenziwe libutho kanye lebandla le-ZANU-PF.
Angiboni umehluko onganani, ngoba khonoko kade kusenziwa umgabe ubengakwenzi eyedwa, njalo ubevele esenza nje bevumelana bonke akade bekwenza. Ube lo mnyama nje ukuthi hayi nxa sebezama ukuthi bangani bafuna ukuzigezisa bangasebenzisa yena umgabe ukuthi kona bamxotshe engani bayazigezisa, kodwa iqiniswe ukuthi-ke bona abantu abakhipha umgabe bangena bona bebevele bekhona khonapho kusenzakala khonokho. Nezindlela le into le yindlela yokuthi bavalele umfazi kamgabe, umsebenzi usesekhona kumaZimbabweni.
Ubona umnumzana Mnangagwa engcono yini nxa iqathaniswa lo mongameli Robert Mugabe?
Njengoba sisazi ukuthi kuthiwa khona bebevele besebenza ndawonye okweminyaka engu-54. I-54 years mina nginje kule 54 years kutho ukuthi ngezindlela uMnangagwa lo Mugabe bebesebenza bonke ngizalwa sebeze behlukana namhlanje ngesiNdebele kuthiwa zimbila zantabane, angikaboni umehluko onganani. Lanxa ukuthi Mugabe abantu abaningi bakhombela yena kakhulu nge-Gugground, Mugabe i-Gugground senzakala wayesehofisi. Nxa wayesehofisini kukhona labo ayebathuma. Umnangagwa la ephose ngomunye wakhona owayethunywa ngumgabe. Kangikuboni ukuthi ekuthobeni amanxeba e-Gugground yinto engatshintsha kakhulu.
Hello-ke ngumnumzana Bednico Bebe, umqoqi wenhlelo zebandla le-MTCT, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 esenkayi. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zithokoze kakhulu kulandela ukukhitshwa kukamongameli Mugabe esikhundleni sokukhokhela ibandla le-ZANU-PF, okulinyathelo eselivule indlela yokuthi ethulwe esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngemva kokufola ezitaladeni zePretoria izolo, izalwane zeZimbabwe zithi umgaba kehle esihlalweni kungena abanye, namhlanje zithi zidabe zimanzi mte kulandela kwethulwa kwakhe esikhundleni sokukhokhela iZANU-PF. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Minenhle Nyati uthile yinto osekukade beyilindele, kanti ubonga kakhulu ibutho ngokuletha isimo esesenze ukuthi umgabe ehliswe esikhundleni.
Excited, ngijabulile kakhulu because somebody seze wasukuma ukuthi ukhulunywe ukuthi umgabe kahambe. Been tired of this guy. I've been in exile for the last 10 years and I'm quite happy ngento ezakalayo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulekani Dube uthi le yinto esinikeze ithemba lokuthi laye ngelinye ilanga uzabuyela eZimbabwe ayiphila ekhululekile, hatshi la eSouth Africa aphila khona ekhangelwa njengomuntu wokuza.
Ngithola ukujabula kakhulu esimeni sokuphuma kwamdala phezu kweminyaka emingaka ekade bayephethe. Sesikhalela nje lona utshintsho phezu kokusokola okungaka ekade sesikuphila sikusokola.
Njengoba izanu PF isikhethe uMnumzana Mnangagwa njengomkhokheli wayo omutsha okusobala ukuthi uzaba ngumongameli welizwe maduze, iningi leSouth Africa likhuthaza leli bandla ukuthi lingaphindi ukwenza izinto ezenza uMongameli Mugabe abuze kweminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa. Melestudio 7 eJohannesburg leSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi leAfrika oSADC uza kwenza umhlangano wokuhlaziya udaba lweZimbabwe kwele Angola ngolwesibili. Umhlangano lo uzakhokhelwa ngumongameli waseAngola uMnumzana João Lourenço ongumgcinisihlalo ogatsha lweSADC olubona ngezomvikela. Uzangenwa njalo umgcinisihlalo weSADC umongameli waseSouth Africa uMnumzana Jacob Zuma labanye abakhokheli bamazwe eSADC. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda wambuza ukuthi ubona iluphatha njani lolu daba iSADC.
Bazakhangela ukuthi ukusebenza okwenziwe eZANU-PF kusemthethweni yini, njalo lokuthi ukutshengisela okwenziwe izolo abantu bethaba kabuhlungu ukuthi uPresident Mugabe usekhitshiwe embusweni, ukuthi khonokho kungaba lo kungenza umahluko yini emaqhingeni abangawathatha ekuthini uhulumende weZimbabwe abuyiselwe ekubusweni ngabantu hatshi amasosha. Ngenxa yokuthi uPresident Mugabe uyabe engakathiye isikhundla ngokuthanda, ngibona ngani iSADC kayila engakwenza ngelinye icebo ngaphandle kokuthi izame ukuthi ithole ukukhulumisana phakathi kwaPresident Mugabe lebutho, kodwa ibisithi yale lokho iqinisa ukuthi hayi akufanelanga eZimbabwe kube lo hulumende wamabutho kumbe uhulumende ofakwe libutho. Khonokho ngibona ngani gabala abangakwenza ngoba kungumthetho weSADC, lo mthetho waphansi lonke jikelele ukuthi ohulumende abathatha amandla ngodlakela abasavunyelwa kangako.
Ubona bebamba nabesiba libumba kusinqumo abalakho ukusithatha yini, kumbe sizabona besehlukana abanye besithi okwenzakeleyo kulungile abanye besithi hatshi?
Ngibone ngani akukho ozathi okwenzakalayo kulungile. Kungaba labanye abazabe besithi uPresident Mugabe nguye owenza ukuthi lokhu kuze kwenzakale, kaziphathanga kuhle, kazange amanage kumbe akhokhele iZimbabwe ngelimqoka. Kodwa ngibona nxa sokufanele kucubungula ukuthi okwenzakalayo kuhle loba ngakukuhle yini ukuthi kube lo mbuso webutho. Ngibone ngani amazwe e-Afrika azavumelana ukuthi umbuso webutho kawuqondanga njalo akumelanga uvunyelwe, ngoba lokhu kungumthetho wabo phela. Umthetho wabo awuvuma ukuthi bathi hayi, njengoba kuyiZimbabwe uPresident Mugabe esehlala isikhathi esuke wahlala isikhathi eside kakhulu, njalo abantu beZimbabwe bethabe kangaka, kutsho ukuthi kufanele singakukhangeli ngoba kuyiZimbabwe. Angiboni behamba bethatha lelo nyathelo. Bona bazathatha inyathelo elihambelana lemithetho yabo engavumeli ukuthi kube lo hulumende owebutho. Akhona amazwe afana leBotswana angahlupha ngoba lobudlelwane lamazwe angaphesheya.
Alo-ke uMnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwelebhilitane. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz. bakhona abanye abajabule kakhulu kulandela ukuxotshwa kukamongameli Robert Mugabe umkake kanye labanye abacatshangela ukuthi bakucele le G40 ebandleni le ZANU-PF. Ngakho ke sebekhangelele ukuba kulandelwe isisekelo sombuso webandla ukuba aphume esihlalweni akiso. U-Anastasia Ndlovu usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Abantu beMandebeleni bathi kusukela ilizwe lithatha uzibuse umgabe bebevele bengamfuni bayajabula ukuba ibandla lakhe kunye lebutho abakade bemsekela sebekubona labo ukuba kumele aphume esikhundleni. Unkosikazi Khona Impala uthe kuhle ukuba ibandla elibusayo selimxotshile uMongameli Mugabe lekhosikazi lakhe.
Umgabe sebengixotshile yizanu ukuba yi-leader of izanu, kodwa ke sesele engu-president, kodwa bathi bayadinga izindlela zokuthi bamxotshe. Probably they are going to impeach.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kusobala ukuba abantu babuhlungu njalo bafuna umgabe aphume embusweni ngempela.
Iqiniso ukuthi abantu besiNdebeleni bale inhliziyo zabo zibuhlungu ngobukhokheli obungaphathwa ngu-Emerson, ikakhulu considering ukuthi active kakhulu ngokubulawa kwabantu. So kuningi ukuthi sadingakala ukuthi kwenzakale ukuthi abantu beMatabeleland bebe le confidence layo.
Osakhulayo unkosazana Zipho Moyo uthe ulokudana lokujabula noma nje bebefuna ukuthi umgabe aphume embusweni uhlupho yokungenela kwebutho elake latshontshela ibandla le-MDC umbuso bafaka umgabe ethi lalo abazamfaka ahlale esazi ukuthi kulobunzima. Izolo umhlaba jikelele izizalwane zeZimbabwe zimanyene labalweli benkululeko besekelwa libutho batshengisele ukuba uMongameli Mugabe kaphume embusweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zihlangane lamhlanje emini eCity Hall zizothandazela ilizwe leZimbabwe. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku.
Every man got the right to decide his own destiny, and in this judgment there is no partiality. So arm in arms with arm, we'll fight the bitter struggle, 'cause that's the only way.
Selikhangelele ukubana umnumzana aba othi wakhe yena umnumzana ED umnumzana ukuthi engaba nguye ozathatha intambo zokubusa. Kodwa ke iningi lesigaba seMathebelelende liyabuzana ukuba engaba ngumongameli oqotho yini umnumzana Emmerson Mnangagwa. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Ibutho leZimbabwe lithethe intambo zombuso ngolwesithathu lisithi liqondisa okwenzakala ebandleni elibusayo emadabuka kusa osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakala ezweni. Abantu bathi akulandelwe umthetho kahle ekususeni umongameli Mugabe embusweni, bakhathele ukubuswa ngababulali lamasela. Namhlanje ibandla leMthwakazi Republic Party liqale umkhankaso okhuthaza ibutho leZimbabwe ukuba bengakhetheli abantu inkokheli elezandla ezithonta igazi, bethi kuyabe kusobala ukuba ibutho liphatheke kungxaki zebandla elibusayo. Umongameli weMRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi abantu bengaphatheki, ethi uncedane ukususa umgabe kufakwa abetheswa amacala okuphatheka ekubulaweni kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGuguruhundi.
Kanti njalo kusinceda ngani ukukhipha uRobert Mugabe sifaka uEmmerson Mnangagwa la engomunye wabaphatheka ekubulaleni kwabantu bakithi? Njalo siyamangala ngalesi senzo esenziwa iZimbabwe military ekwenzayo besithatha uhlangothi, ikanti ibahlala besithi bona kabaphatheki kwezombangazwe. Lokho abakwenzayo asikuphatheka kwezombangazwe na? Kuyasivelela ukuthi bathatha uhlangothi lokusapota uMnangagwa ngoba labo njengemilitary beyila coste. Lokhu thina sithi abantu bakithi kabahlehlele emuva, bangahlanganyeli.
Unkosikazi Khona Impala uthi abantu abafuni muntu olembali engacaciyo.
Kwa nenyoka inyoka, Mugabe, Muchuru, Mnangagwa, konke kuyafanana. Thina sesidiniwe ngabantu abangcindezela abantu. Thina sifuna ipeace eZimbabwe, asifuni umuntu ozabe ibulala abantu, encindezela abantu, enyamalalisa abantu. Sifuna umuntu ozabusa, kube lepeace eZimbabwe, lothando. Kasethu.
Yesizwe imbono yolwela amalungelo oluntu unkosikazi Abigail Mupambi.
Kuyatshengisela ukuthi okuningi singakwenza, but ma singa-attendanga indaba e-healing and reconciliation, yona vele emele ikhokhelele le truthfulness, ukukhuluma iqiniso. Siyabe singakaqalisi as a nation. I-basis ye-development yethu kumele ibe based in truthfulness and sexual issues ezifana nendaba nale eGuguruhundi, of course kulabomramba china njalo.
Unduna uKhabazela Mkhize, induna esebenzela inkosi uMzilikazi wesibili, uthi abafuni umongameli owaphatheka ngesikhathi sombhuqazwe weGuguruhundi ngoba amanxeba abo lokhe engakapholi.
Into esikhuluma ngayo lapha thina vele asifuni vele i-president eyaba vele eyangena ngesikhathi sempi yeGuguruhundi liyani, ngoba angakabe president o-right ngoba awukwenzayo lokho ekukhona emzimbeni wethu. Asiyemukeli leyo nto leyo, ngoba owakwenzayo lokho ekukhona emzimbeni wethu. Thina sifuna ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala yona iZimbabwe khona ngale, bakhethe omunye umuntu ongazabe phakathi koluhlu lolwana lokubulawa kwabantu befuse yafakwa ebhalagwe ngesikhathi seGuguruhundi. Kuyakhanya lokho ukuthi lo muntu lo kazange abe legazi. Kasifuna umuntu waba legazi lokubulala. Kubi kakhulu khona kuyana, ngoba abantu kumele bakunazelele gokho ukuthi ukufaka umuntu oyipresident abe yipresident yena wabulala abantu kusho ukuthi sizimfaka ukuthi siyamesaba. Kakukho kulokhuya. Lo nkulunkulu lokho elicala lona lelo ukuthi wabulala abantu abuye abe ngupresident futhi. No, it's not it.
Osakhulayo uMojalifa Mkwele uthi kufunakala ubukhokheli obutsha njalo kulandelwe isisekelo sombuso lokuthula, kungabi lobudlwangudlwangu.
Siyabonga Anastasia Ndlovu, isikhathi sengasavumi. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.